Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa phela angiyakwazi ukuthi ithethe akayisiyo yodwa. Enze ukuthi amathethi amankampani ezulu. Ithethi se ibuya isebenze kuhle kakuhle nxa kuwukuthi ilizwe lamapolisi arayithi.
Uqhamuka udlakela eChingwizi eMoyenesi lapho kuhlala khona abantu abadiliselwa izindlu lizulu lesikhukhula okwenze uhulumende engezelele amapholisa kuleyo ndawo.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale lamuhla abaqoqi bawo besithi ukhanya omkhulu kulowanyakenye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale namuhla iziphathamandla zisithi ukhanya lo mbukiso omkhulu kulowanyakenye. Iziphathamandla zenkampani ye-ZITF zithi eChina yilo ilizwe elithethe indawo enkulu yokubukisa kulandela eleSouth Africa. Lanxa umumo wezomnotho uminganxele iziphathamandla ze-ZITF zithi lombukiso uqhubeka usiba mkhulu nxa uqathaniswa lanyakenye kanye leminye iminyaka esanda kwedlula. Amanye njalo amazwe abukisayo abalisa eleBrazil, Congo, Brazzaville, Egypt, Indonesia, Iran, Kenya, Malawi, Mozambique, Poland, iMelika, Bangladesh, India leNigeria. Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu kuza ngena usomabhizimusi kuphela. Kuthi kusukela ngolwesihlanu lapho lombukiso ozavalwa khona okusemthethweni kuzavunyezwa uZulu mathupha. Umphathintambo wezamafekthali umnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukuthi bayathakazelela indlela umbukiso walonyaka ngoba umuhle. Siqoxele sikhulumele senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Rodrick Fayayo othi akukhanya ukuthi kulombukiso omkhulu njengeminyaka yonke.
Engxenye mina ngivela kwenye indawo ehlukeneyo ngoba lapha engikhona mina senge ngabhoda ngoba angikafiki e-Trade Fair but senge ngabhoda ngoBulawayo. Engubone le kwehlukile kuphela ngumgwaqo lo we-Trade Fair olungisiwe odwetshiweyo engingakwaziyo ukuthi kwenzela ukuthi ama-visitors ebone ngantu into enhle kumba yenzela upresident ukuthi ebone ngantu ehamba imgwaqo lo o-right kuphela labantu nje kuphela ababili abasembabone le abagqoka izitana eze-Trade Fair abatshengisa ukuthi bayi-Trade Fair kodwa iningi lezakhamizi ngiyalibona ayilingani kaliphatheki endaweni ze-Trade Fair ngendaba zonezo zokuthi amankampani amaningi avaliwe abantu abaningi ngabalamali njalo abantu abaningi ngabakaboni ukuthi kathi kakhulu kakhulu sibili i-Trade Fair sibili kufanele ukuthi sincede ngani nanjengezakhamizi zakoBulawayo ngendlela eyiyo yona.
Nxa sikhangele iminyaka edluleyo siyasibona ukuthi ngesikhathi lesi kuyaba kuxokozela edolobheni lapha lakwezinye indawo amapholisa exotshanisana labomama bezitaladeni lokunye okunjalo. Kunjani nxa ukhangele lumnyaka?
Hayi kathesi ke singakababoni kakhulu amapholisa lawa akwandile sibili ukuthi nxa upresident ebuya ngapha amapholisa ayagcwala yonke indawo lapha kodwa besingakaboni sisi ngokugcwala kwawo ngendlela ajale ukugcwala kwawo kwezinye indlela singazi kumbe lawo balambile njengezinye izakhamizi khonapho.
Ya manje nxa sikhangele wona umumo ikakhulu wokubana amafekitali ayavalwa lokunye okunjalo ungathini nxa ukhangele wona umbukiso we-Trade Fair kuyaphathisa na?
Kuyaphathisa kodwa phela angishakwazi ukuthi i-Trade Fair akayisiyo yodwa enze ukuthi ama-Trade Fair amankampani ezulu. I-Trade Fair ibuya isebenze kuhle kakuhle nxa kuwukuthi ilizwe lamapholisi arayithi. Abantu kabesabi ukuthi amankampani abo bengavula azathathwa ngobudlwangudlwangu ngabantu abazisanga beyenze lutho abayephongofika nxa ukuthi ngayephathi kuphela bethathe kuphela. So ithi okuqakathekile ukuthi kulungiswe i-environment ibe conducive ukwenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi be-investe elizweni. Wonke umuntu ebe nethemba lokuthi hayi ngiyakwanisa uku-investe elizweni and futhi imali yami ibe protected.
umnumzana Rodrick Fayayo isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association.